sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Mfufu 2016 igama ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes ithi kayisoze yenze lumsebenzi.
Ngaba lezizathu ezithathu engibonayo. Oqala ukuthi engxenye bekuba ukuthi zengasele business ngoba i-reputation yabo siyabe isekile.
Lamhlanje silengxoxo lo wayengumsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Sam Siphepha-Nkomo ngokusuka kwakhe kuleli bandla esiya kwele Zimbabwe People First.
Kule mutho esindebeleni othi siya kwakhiwe. Kanti engingakutsho kuphela ukuthi umhlangano wethu owe-PDP awuyindawo lokugoda nje ndawonye.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba iziphathelane labesifazane silengxoxo lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa ungusenator. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes eye-Gisek and Devrient ibikwa ingasawenzi lomsebenzi. Iphephandaba le-The Zimbabwe Independent lithi inkampani le ithi ukungacaci kwesikwelede esithiwa saphiwa ele Zimbabwe libhanga le-Afrexim yiko osekubangele ukuthi ingenzi lomsebenzi. Uhulumende ubethe imali yama-bond notes izaqala ukusebenza ekupheleni kwenyanga yonale, kodwa akusacaci ukuthi izaqala nini ngoba sokuleminye njalo imbiko ethi imali le ilakho ukuqala ukusebenza ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecumungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera. Saqala ngokumbuza ukuthi kungaba kubangelwe yini ukuthi inkampani le ingadindi ama-bond notes.
Njengami ikhampani yangikhona ayisafuni ukuthi idinde imali, kodwa azikabi kwazi ukuthi kuyini owenze ukuthi ikhampani le iyale ukuthi idinde imali. Ngaba lezizathu ezithathu engizibonayo. Oqala ukuthi engxenye bekuba ukuthi zengasele ibhizinisi ngoba i-reputation yabo iyabe isekile. Okwesibili ukuthi babengabi neqiniso ukuthi izimali ezikhona e-African Bank ezithiwo i-Reserve Bank of Zimbabwe ziyazikhona. Okwesithathu ukuthi babevumelane ukuthi babhadale imali bengayi uhulumende waseZimbabwe ehluleyo uyibhadala imali leyo. Yizo izizathu ezithathu ezibona ukuthi kungani zesala ukuthi baphilise imali.
Kanti khona vele ukuthi imali ize idindwe phandle kwelizwe kuhamba njani, ngoba siyazi ukuthi elizweni ikhona imithina yokudinda imali.
Bebezama ukuthi kube le transparency labo bezama ukuthi ba-build trust kuma-customers alapha eZimbabwe, ngoba uyakwazi ukuthi ama-customers amaningi aseZimbabwe lapha bayesaba ukuthi ukudinda wemali ukuza i-Zimbabwe dollar ukuthi ibuyele emakethe.
Hallo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, umnumzana Sam Siphepha-Nkomo, oxexebuke waya kubandla le-Zimbabwe People First ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, uthi usuke ebandleni le-PDP ngoba lingayiphambili. ke sizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana siphepha nkomo.
Kule mutsho esindebeleni othi siya kwakhiwe, but engingakutsho kuphela ukuthi umhlangano wethu owePDP awuyindawo lokubhoda nje ndawonye, lanxa singabantu esilama-ideas amahle ukungala implementation. Yikho ke ngakutsho.
Ye, kuliqiniso yini ukuthi lapho eselikhona eZimbabwe People First selingumsekeli kamongameli?
Hhayi, akusoqiniso lokho. Akusoqiniso lokho, kuhambelana lokuthi ababe propagator lokho babesithena bona ngithenjiswe kuba ngumsekeli kamongameli. Now iCongress ayikabi khona, njalo angiboni umongameli esenza njengezano uhambe disha out izikhundla. Ngibona ngani uma umongameli elamandla okudisha aphi izikhundla, anginike athi ngingu-vice president, usukwana ngingasavumelani laye, kuthi ukuthi phela engangixotsha. So angikholi ukuthi kunjalo ukuthi ngithenjiswe lokho ukuthi ngiza yikho engikho khona kathesi. Ngi-ordinary member ye-ZIMPF, nxa ngizaba le deployment iza kwenziwa ngabantu.
Nxa kungabanga le deployment ke lizayala lilokhu lilunga elingelasikhundla?
Kunjalo Chris, ngoba akutsho ukuthi nxa ningalasikhundla angeke ngaplaya irole yami epartini. Ngingayiplaya leyo role, kodwa ke ngiyakwazi mina ukuthi for proper organization kuza kwenzakala ukuthi ngibe deployed.
Hallo ke ngumnumzana Semsiphepha Nkomo oyingumsekeli kamongameli webandla le-PDP kodwa osekubandla leZimbabwe People First, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo siphinde saxoxa lesiphathamandla se-People's Democratic Party i-PDP umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe ukuthi bazadinga njani ozathatha isikhundla sikamnumzana Semsiphepha Nkomo.
Yeah, kukhanya ke ama-province amaningi asehlalaphansi azama ukuthi akhanye abone ukuthi lezi zithethe zingafilwa ngakubani. Kodwa kuvunyelene kakhulu njengeBulawayo province ukuthi-ke lezo zikhexe kazivalwe masinya. Kula mabizo nje amaningi abantu engike ngiwaqambe, kodwa-ke sifisa izikhexe zangikhona zivalwe masinya. Lapho kuhambe khona abantu-ke abavela ngapha emhlubulweni wamaNdebeleni sizabareplace-a abantu bakhona ngapha njalo emhlubulweni nalowo emaNdebeleni. Kodwa-ke abantu ke ama-structures sibakhululekile nje ukuthi kambe bangapropose ukuthi kembani bese sirecommenda-ke ku-management committee-ke ukuthi i-appointe bona labo bantu bathathe lezo ndawo.
Baningi kakhulu yini asebesukile ebandleni?
Bakhona nje kakhulu umsekeli kamongameli uSipha nguyophumayo, lo msekeli kaGcinisihlalo uWashi Sibanda, lo msekeli kanobhala jikelele uMathuthu laye waphuma. So bona bobathathu-ke yibe sibakhangeleleke ukuthi sibareplace. Bese sikhangela le Martinoth, kungaba lamamemba-ke akuprovinsi amabili amathathu ahamba losiphepha-ke labo sizathi ukuthi sibareplace-ke, kodwa lokho kuzenziwa i-structure se-Matabeleland North.
Manje nxa lizakhetha ngamaprovinsi, amanye amaprovinsi lawo ayabe engakhethanga azakuthatha njani khona?
Direct replacement kusiya ngokuthi umuntu uphuma kukusiphi isigaba. Ngoba ngizakhangela for example i-province ye-Chitungwiza ayingeke ibekwazi ngapha eMatabeleland ukuthi mhlawumbe umuntu esingafuna asikeleke umongameli ubidi ngubani. Thina yinto esikwaziyo ngoba abantu esisebenza labo esihlala labo njalo esikwaziyo le capacity yabo nomcabango wabo ukuthi bacabanga njani. Yikho-ke kuqakathekile-ke ukuthi thina-ke ngapha nxa ukuphume umuntu ngapha kube yithi esihlala phansi sikhangele nje amagama bese sirecommenda-ke ku-management committee ukuthi appointa-ke sisebenzise ama-recommendations ethu.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP sixoxela ecingweni ekobulawayo. Imbiko esanda kuyithola tshengisa ukubana abangathatha isikhundla sikamnumzana Semsiphepha Nkomo babalisa umnumzana Patrick Thaba Moyo owayengumeya wakobulawayo, kube lo mnumzana George Mkhwananzi ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo Professor Philani Moyo onguyi-National Executive Member, lo mnumzana Kucaca Phulu owayengu-Provincial Chairman, kubalise njalo lo Sikhumbuzo Ndiweni lo pastor Dumiso Machazi bese kusiba lo mnumzana Mqondobanzi Magonya
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungamili Nkomo. Namhla siphatha udaba lokusilela kwababalisi ezikolo zemaphandleni njalo sixoxale siphatha amandla senhlanganiso ye-Rural Community Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Lupa he kanganani lolu daba ikakhulu eMathabeleland North lapho okhona?
Yeah, izikolo ezinengi kuhlangothi lweMathabeleland North luyasilela kakhulu ababalisi ikakhulu lonyaka ngemva kokuthi uhulumende efake umgoqo ukuthi akasazukuqhatha ezinye izisebenzi okuthiwa yi-employment freeze. Izikolo eziningi kazila ababalisi ikakhulu ezema-primaries ezibe lohlupho olukhulu kakhulu ofumana ukuthi mhlawumbe esikolo okumele kube laba ababalisi abayisikhombisa ufika kulababalisi ababili awuzathatha amabanga wonke kusukisela kubanga lokuqala mhlawumbe kuze kuyefika kubanga lesikhombisa ugrade 7. Esikunanzelelayo kumbe ukuthi abadala bakuthoya ukuthi amaklasi lawa akade ebhala ama-examinations elizwe ama-public exams alakho ukuthi angenzi kahle ngemva kokusilela kwalaba babalisi. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu abadala ukuthi lokhu kwenzeka kugcwele ababalisi abavela emakolitini abagcwele ezitaladeni bengaqhathwa kodwa kulokusilela kwakhona kwababalisi khonoko. Njalo futhi lokho kulakho ukuthi ikakhulu nxa sikhangele eMathabeleland North ebivele ingenzi kuhle kuma-public examinations kumhloliso yelizwe ehlala isiba sengalaneni izikhathi zonke ukuthi lo nyaka kungaba wesi kungaba lempumela embi kakhulu kakhulukazi okwedlula eminye iminyaka.
Udaba lwababalisi abafundisa eMandebeleni kodwa bengenelisi ukukhuluma indima ezikhulunywa kulumango ludaba olusasegudwini na?
Udaba olusegudwini kakhulu yikho ngithile ukuthi lokhu kuswelakala kwababalisi kathesi kungezelela phezu kwenhlupho ezivele zikhona ezikolo zeMathabeleland North ekade zibangela ukuthi abantwana bengenzi kuhle bafeyile. Okubangela khona lokhu ukuthi abantwana abaningi kakhulu ezikolo zeprimary bafundiswa ngababalisi abangaziyo uyindimi kumbe into ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo. Ofumana ukuthi umuntu ongazi isitonga ujikelwe kuyafundisa edinga, ongazi isindebele ujikelwe kuyafundisa elupane kumbe enkayi etholotho lapho okukhulunywa khona lolo limi. Konke khona lokhu kubangela ukuthi abantwana bangaze baphumelele. Udaba lokho elisegudwini olubuyelwe ngezelelwa ukuthi ababalisi basilele njalo ngoba lonolu daba lwababalisi abangakhulumi indimi ezikhulunywa kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo yilo obelubangela kakhulu ukungaphumeleli kwabantwana la.
Ezikolo ze-secondary lunganeno yini lolu daba?
Ezikolo ze-secondary lukhona kodwa siyabuye siziduduze ngokuthi izifundo eziningi ezikolo ze-secondary zifundiswa ngesikhiwa. Yikho singani siyaziduduza ngakho ukuthi siyabe sesikhangelele ukuthi abantwana bakubanga le-secondary bayabe sebezwisisa izifundo ulimi lwesiNgisi isikhiwa. Kodwa lakho kuluhlupho ngithi sikucubungula kabanzi ngokubana kulamanye kwezinye izinto umntwana ayabe efuna ukuthi achazelwe kuhle ngolimi lukanina kumbe ungabe yisayensi kumbe ungaba yimethi kumbe ungabe yisiphi isifundo kulalapho kudingakala khona ukuthi umntwana achazelwe ngolimi lwakhe. Lakho kuyaphambanisa kakhulu kodwa ekade abadala kumbe into izakhamizi zigxile kikho kakhulu zikusola kuma-primary schools lapho kumele umntwana aqalise ukuthi azwisise izifundo eqalise ngiyaphahla kulimi luka nina.
Hayi siyabonga Ndlovu, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye. Bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga lapho.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxale siphatha amandla senhlanganiso ye Rural Community Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngugama
namle
Ala mhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Comfort Mujekeza umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council kobulawayo.
Owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Chris.
Kuhamba njani lezi nsuku kuma lokho okuthiwa ngesilungu ngama consumer rights, abantu baphila njani?
Consumer rights into kalungiswa on daily basis. Akula sikhathi sizafika sithi hayi konke sokho right, but insuku lezi kukhanya kulama challenges especially kuma consumers. Liyananzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngeconsumer kukhulunywa also ngemali, because imali is becoming the common medium exchange between ama consumers lama suppliers of goods and services. So nxa imali ingatholakali, which means enye yamalungelo ama consumers abengagcwaliseki kuhle. So yiyo i-challenge enkulu ethi sihlangana nayo ama consumers, i-shortage yemali.
Nxa sikhangele lona lolu dubo lokusilela kwemali emabhanga, kuyini okwenzakalayo nxa abantu bengelamali?
Okwenzakalayo abantu bengelamali is that ama-shop amaningi lama provide ama service sebevuma ukuthi abantu basebenzise what you call plastic money, ama-transaction okuswipe lawa, besebenzise ama-cards. But i-challenge ekhona even ukusetshenziswa ama-cards akhona, into yokuqala i-banking culture eZimbabwe abantu babengakhabi ne-confidence. So abaningi abanawo even amabhanga, abanamali emabhanga. Anti ukhumbula ngesikhathi esiyana siza sicinga ukusebenzisa izindola, abantu abaningi balahlekelwa lezimali emabhanga. Kwathi kuqalisa i-USA, amabhanga lawa ayecharge ama-services amakhulu kakhulu. Kwaso kukhanya ukuthi umuntu uthi ugcine imali ebhenki, uyasuppose la ukuthi usho usupporte ibhenki yakhona, instead yokuthi nxa ugcina imali yebhenki, ibhenki iyakusupporta wena through ama-interest. So into yama-interest yayingasekho, instead kwaso kulama bank charges. So abantu abaningi basebetholakala bengelawo ama-accounts. So even nxa beshupha sathi hhayi uyanyela izosebenzisa ikhadi lebhenki ukuthi uthenge, bakhuluma kupopulation enkulu engela i-account. So uzomtheza ukuthi even nxa kuvunyelwa akukho efficient ngendlela ekhangelelwa yona. Okwesi two lakho into yama-charges yokuthi uthenga ngekhadi ethemes charge 60 cents, kusasa ethenga yasingwa ucharge ye 60 cents. So kwenza ukuthi intengo ye-product liyana seyikhwela every day ngenxa yama-bank charges, ukuthi abantu nxa betransacta through ama-bank ama-charges akhona ayengezela intengo. So at the end of the day ama-consumers la masebekhala bethi thina ayiso choice yethu ukuthi sisebenzise ikhadi, sasifuna ukusebenzela imali yethu, but nxa sisebenzisa ikhadi sesibanjelwa enye imali futhi akusabaphathi kuhle.
Bona abantu manje bayakwamukela yini khonoko ukusebenzisa i-plastic money yakhona le?
Kulo ukuthi abantu bayakuyamukela, I think umbuzo wokuyamukelwa lowo uyabe ulesi sindo nakuzabuzwa kuleyi option. But le situation sikuyo yeyana leyathi ngesikhiwa take it or leave it. Nxa ungakuyamukelanga wena imali yakho igcinwa ebhanga, and ibhanga ikutshele ukuthi okwakathi simali ayikho lapho abantwana bafunayo isinkwa. Nxa sowuhamba usebenzisa ikhadi akusela qiniso ukuthi uyamukela ukusebenzisa ikhadi leli or ukuthi awula option.
Hayi kuyezwakala, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubaphe amacebo okuphila ngalesi sikhathi?
Abalaleli siyabathanda njenge-Consumer Council of Zimbabwe. sichona sikuthaza ukuthi kuthenga ngonanzelelo abasivakatshele bawo sisithwa siharare ulawa egweru umtareni masinko sixokisane labo sinika namacebo.
Hayi, sibongile ubelelanga elihle.
Alright kanti siyabonga.
Okay, bye bye. Lo-ke bekungumnumzana Comfort Mutshekeza, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye-Consumer Council of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Senator weMatopo unkosikazi Sithembile Mlotshwa, yena ohlala eMatopo. Sicubungula impilo yabesifazana abahlala emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo Senate. Umhlaba usanda ukunanza ilanga lamalungelo abesifazana abahlala emaphandleni, njalo umanyano weUnited Nations uthi kufanele abesifazana bencediswe ngokuchiyeneyo okugoqela inhlelo zokulima lokunye. Kuyenzakala yini emaphandleni?
Zimabhekisemuva nje ezintaneni eziningi ezithandekile, and i-empowerment yangikhona kuthiwa ngokuthi imibuye ebantwini ibe le political hand, ingani ifuna ukuthi kube impart kuphela laba abangobohlangothi elithize. Kusuka kube nzima ba lama-project uyafica kunje kuukuthi kube zinto esiyabe sizibelethelwe asithatha ama-trakita wonala ayenike omama akula apho kwanganika omama bekhaya, anike umama wekhaya osapota ibandle elithize. Nde nxa kuyimigodi egolide inikwa omama abekhaya abezegolide esisapota ibadlelipile. So impowerment yangikhona isibe nzima ukuthi ifake phansi ukuthi ikhona impowerment bayikho, ngoba futhi kunjalo akulandelelwa ukuthi kubonakale ukuthi emva kwalokho umuntu ukuthi uyakhona iyatshintsha yini. Abanendaba lako kuphela yikuthi bambone ukuthi emva kwalokho umuntu akuniqhubeka kuphela isemhlanganweni egqoka izembatho zebandla elithile kuthandaba ukuthi umnedisa njani lokho abakuzizimele. Izinto esizinikwa ngamanye amazwe ukuthi zizosincedisa kufanele ukuthi kube nabantu abazazikhangela ukuthi emva kokuthi sizizwe lokho eminyaka emithathu kumbe emizaki ukuthi sincedise njani thina omama, ngoba emva kokunikwa equipment umama ogeta igolide kufanele ukuthi impilo yakhe ekhaya ibithuthukile, abe sefaka umbhoto ekhaya okuthi amanzi bazezedonsa amanzi abuye emzini wakhe okutshengisa ukuthi impilo yakhe iyathuthuka. Manje akwenzakali lokho ngaleyo ndlela.
Kodwa ngezinye indlela ungathi labo abasekela ibandla lezanu PF omama bemaphandleni bona baphila ngcono
lezo kumbe asithi kulokho engikhulume ngakho ngathi mina ngama-trainer kumbe kuyini bakhetha bona bakufunayo befuna ukunika labo mama be sebesingasabaniki ulwazi olugcweleyo, besebengasabaniki umuntu ozakhangela ukuthi kuyabasiza yini ukwenzela ukuthi phela abe ngcono kunalabo abanye abamabandla la angaphumekile. Kungafuthi abalokho bedubeka lokho behamba ngenyawo okufana nayo, lokho besikhamanzi khatshana okufana nalabo abantu, lokho besenza izinto vele ezifana nayo.
Inhlanganiso zezimelelo lazo zandise ukuncedisa ukuba le nhlelo ezijiyeneyo, zona ungathi zandile yini ukuthi ziyancedisa kakhulu lapho uhulumente enganelisi khona?
Ziyancedisa kuthile futhi inhlanganiso siyazibonga ukuthi omangalisayo ikakhulu kuinto ekuthiwa yini ukuthi exposure omama bekuhamba kuthiwa ngama-workshop ufundele eyabimfitshane yamalanga athize khonaphana omama bafunda into eziningi, funda kwabanye kwababo bephinde bafunde from abantu ababekekeukuthi bezebafundisa. Ngikhangela kakhulu nxa ngithi ngikhangela i-organization le ngayisoma ngo-2009 ukuthiwa ngumama foundation Matopo. Omama abaningi nxa sesihlangana ngoba siyahamba babuthelele ngama-wadi sifuna ukuzwa ukuthi emva kwalokho esilinike khona imfundiso ezithize ubone ngani ukuthi ubonani ngcono kwedlula ufana sathi ebubona ngani kusenzani ngolo kwedlala ngaphansi sathi futhi ukuthi umphoro othongondeni yakhe kuvulekile sibili ukuthi hayi lokhu okufanele kwenze kuhambe kanje hayi lokhu okufanele kuhambe kanje ungathi nxa befuna ukuthi banothe bakhulume ngezomnotho bakhulume ngokuthi mathematics kuphela bakhulume ngokuthi imibhida kuphela ezivandele emfuleni kumbe esikotho hayi kufuna ukuthi umuntu abe ivuleke khangele amathuba amaningi kakhulu asithi for instance izimpa emakhaya lapha oba izimpa vele ziningi umhlaba wonke ujikelele xa ungakhangela ukuthi hambe ncanci ngazizo amatende amatende angabe ebhadalelwa xa umuntu ewafuna or ncanci ngathenga izindiza izindiza ezingabe zibhadalelwa nxa umuntu ezigcina not only for izimpa imitshato imidlalo ini
umntwana oyinkazana ke
umntwana emakhaya oyinkazana uthele nzima kakhulu ngoba ungathi uyakhangela kakhulu kakhulu laba abantwana abangena emingweni besasebancinyane kumele labo bavele emakhaya obedlula emadolobheni xa uthi uyakhangela isisa xa ukhule ekhaya kulezindlezimbili kungalasambuzi kungalasibasemgomo singalasibasembuzi abadala abakhangelela ukuthi bangathengisa umntwana abo loyinkazana usebebona ngani sebezayenza into engcono bakhe izinto ezedlula lezo babe lesibaya babe lesambuzi babe leyonkinto umntwana wemakhaya oyinkazana uthole nzima kakhulu ngoba ukhangalele ukuthi kulicolidele ukuthi asize abadala bakhe
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa usenator weMatabeleland South asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle okwamanje ke siphumuze ingqondo kancane silalela umculo kaEdwin Hammer ingoma ethi yona asilamali Iba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkampani yakwele Germany ebimele idinde imali yohlobo lwama-bond notes ithi kayisoze yenze lumsebenzi. Lamhlanje sibe lengxoxo lowaye ngumsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo ngokusuka kwakhe kubandla leli esiya kwele Zimbabwe People First. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.